ezinye izindawo zelizwe lethu. Lapha iZTV engafiki khona, lapha iZBC engafiki khona. Singakhangela endaweni zaboGwanda, oBitebridge basebenzisa ama-radio awe-South Africa. Singakhangela endaweni zaboVictoria Falls, oWangi, oDete basebenzisa ama-radio nama-TV eZambia. So umbuzo wethu ngokuthi njengoba usukhankasile ku-TV, wakhankasa kuma-radio nama-newspaper, kulezi ndawo lapho kungafiki khona le mbiko yakho, laba bantu bazakwazi njani? Waphendula yena wathi abaleli benkululeko bayazana, bazatshelana. Samkhuthaza nje ukuthi hayi, thina umbono ebesilayo ukuthi kasebenzise iStudio 7 njengokusebenzisa ayayenza ekhankasele ukuthi angene itabe ngu-MP wemakhokhoba, azise abaleli benkululeko lowo mbiko akhuluma ngawo, ukwenzela ukuthi ungazibasa lo muntu oyedwa ongakuzwanga lowo mbiko. Wathi yena akakwanelisi ukuthi akwenze khonokho ngoba iStudio 7 kayike iradio engakhankaseli imfuno lezi zikahulumende wezani.
Lithe limbuza ngesizathu sokubhalisa kwababengabalweli benkululeko laba kutsha wathini?
Usazise ukuthi kuzakwazakala nxa sebefikile emahofisini bazabazisa, kodwa ungakhangela ivele izanu ungabona sisenza izinto ezinje zikhombisa ukuthi njengoba sesiya kukhetho ngo-2018 sebebonile ukuthi indledlana zabo abazisebenzayo ngazisebenzi, sebesifuna ukubuyela ku-2008 lapho babethumela khona abaleli benkululeko ukuthi bayashaya abantu bavoteleni, bavotele izani. So that is kabanga ukuthi basebe badinga ukuthi babasebenzise kukhetho luka-2018 ukuthi bahlukuluze uZulu wasezindawo.